So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 31 Ntulikazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitho lebandla lakhe.
In fact, Mnangagwa adi kumzani pia vanodifonela ma MP ato ndimdala kuno kudrukisa bhora msango.
Kodwa yena umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu kuZulu okubalisa amandla kagetsi angasancitshwa angasacitshwa mahlayana.
Bese amagetsi ekona inyama engawona undize kushengise ukuzindala wona ngona.
Ivandla leZANU-PF lilandula icala lokusebenzisa umuthi ekukhankaseleni ukhetho enkayi.
Obone imota yami kumbobone mina angethuka ngathalo valo. Okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwa sokutshona ngigebha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu
asambeni. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitho lebandla lakhe. UChamisa ubekhuluma emhlanganweni webandla lakhe wenzelwe enkundleni yeRudaka eMarondera izolo. UChamisa uthe kusobala ukuthi uMnangagwa usebenzisa imthethwandaba ukuthi anqobe kukhetho. Esipha umzekeliso wamalunga ebandla lakhe awakobulawayo alitshumi lambili awathiwa kawasoze ancintise ngoba ahambisa amaphepha okuncintisa isikhathi sesitshayile. UChamisa uthi kulamalunga edalele ePhalamende awebandla leZANU-PF amtshayela ucingo bemtshela ukuthi uMnangagwa kasafunakali njalo abasoze bamvotele okuthiwa yibhora msango. Ngesizwe amazwi akhe.
Zimbabweans, we must stand up for our rights when the time comes. Ati kolikurekera munachita madiro ajo jina. Nyikande yenyu, nyikande yenu, nyikande yako.
Opinarem komana?
Saka isusu haiwa. Zokuti uri ndingi kwani ndiri ani? Haisiri nyaya mapato. In fact Mnangagwa adi kumzani pia. Vanondifonera ma MP ato kuti mudhara kuno kudrukisa bhora musango. Ndikati rovera musango sango kacho ndini ndakamira ku. Kwanzi wanyanya mudhara we ndikati aita sei zvikanzi anodyana vana vake kupera. Ndikati koenda zvikanzi plastic ino tiri kuona kuti ari kutoriwa dhara mwanhu vasiri vekupati kwedu. Ndosaka vakuita mapato anonzi fasi.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-CCC. Kunjalo nje inkulungwane lenkulungwane zabalandeli bebandla leZANU-PF zehlele esigabeni senkayi eMathebeleland North Province izolo emhlanganweni we-rally obukhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Isigaba senkayi ngesinye sendawo esalelayo kwezentuthuko, imigwaqo, imagodigodi lamanzi awatholakali lula kulesi sigaba. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo esenkayi.
Bebe chabela
abe kita njalo be sisda esvela mlonye ni mtano ni bandale zanu PF ukangasela uketo olu kulolu zayo. Mnuza na mnango wako abe kacho kumsegeli wake mnuza na Constantine Chiwenga ama lunga zanu PF ale school dema Teleland ganye le zinye Isabelo. Waya kumsegeli wake mnuza na Peregezela Mpogo labanye. Unige inko keli zo mtabu imbuzi. Unige izkolo ezi ntato ama komitazi. Okututisa izfundo izkabeni lesi. Mnango wako kare mkubonga abantu bentai mkumsegeli wahaya abatabula esilu samandebele lama kosa kona ukuthi baziqhenye ngesizwe sabo
mfune ngithi mina kunkosi siyeza kambayo unkosi umzekazi lenkosi ubogemulo kamela abantwana bakho sinavele sinavele kuba phambili sisonke
Uthele Zimbabwe laqhela phambili ngentuthuko lanxa lafakelwe izijezo zenotho ngamazwe entshonalanga.
Awona ngama resources yezinawo
Umnangwa uthe uhulumende wakhe wagebha idama elikhulu lokuceda inhlupho lwamanzi ematsheleni North lakobulawayo elegwayi Changani Dam kunye nokwakha isitishi esikhulu sikagesi esewange unit 7-8 ngakho-ke amagesi ngasahluphi Ubuye watshela umbuthano lo ukuthi uzagebha izikotsho zamanzi kuzigaba ngezigaba zelizwe lonke wathembisa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya enkayi leminye umnumzana Richard Moyo umgcilihlalo webandla lezanu PF esebenzisa emathele North uthi ibandla leli lizanqoba ngenxa yemisebenzi kamnangako
See, much not. Ukuthi wasukumisa idamu esale selehlula amadoda namadoda since 1912 amakhiwa abuya umbuso wamakhiwa waze wadlula but wena your excellency usuliyakhile idamu lonyaka siyabamba amanzi
Abakhuluma ngakangaka ngomgwaqo wenkayi bulawayo iRoad osugugudeke kwamangalisayo. Uhulumende wehluleka ukulungisa umgwaqo lo okweminyaka leminyaka wena uqatheke kangaka. Ibandla le-United Zimbabwe Alliance lalo lithi lisikhankasela ukhethwa ngamandla. Umfundisi Frank Mhlanga, umsekela mongameli waleli bandla uthi lanxa inkantolo ye-High Court yathi angancedisi kukhetho bemethesa umlando wokufaka amaphepha akhe esikhathi sokuvala kwe-nomination call sesitshayile. Uyakhankasa okuzwayo.
Sibhizi asimanga umpresident wethu siyamkhampenela national siyagijima izwe lonke jikelele ukuze umongameli wethu President Elizabeth Valerio angene esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe ukuze siguqule yonke le imithetho ecindezela abantu amalungelo abo.
Ibandla leMthozi Republic Party la liyancintisa kukhetho. Umnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli waleli bandla.
Ibandla lenelisile ukufaka amakhansila kwelikamthwakazi abafika i-72 ebulilima emanga ngwe kobulawayo bangu 18 nasemathinoth soke siyalicela ke mthwakazo muhle ukuthi chasani ama candidates ethu ayemthwakazi Republic Party
kusasa umongameli Emmerson Mnangagwa wethelela ebhinga esiyakhangasela ukhetho oluzayo uza kuya eCourt Park ke ngolwesithathu ngimana esitudio 7 ngisenkayi kamera muEzra Chisa Sibanda
siyabonga Sibanda Lokho kusukudaba lwezokhetho imandla lezanu PF selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa imithi yesintu ekudingeni usekelo enkayi lokhu kwethulwe lilunga lesicc unkosazana Moli Dlodlo oncintisa ukumela isigaba senkayi South edalele parliamente ngeviki edluleyo kesizwe ukuthi uMadlodlo uthini
Izolo besihamba senza ama-door-to-doors ethu sadlula kojeki lapho sakhethela khona ujaha uJabulani Hadebe sathola kule mota yezanu PF kulobaba omunye omnyama obekhonapho belaye begebhegebhela nje okunye okuyizinto esingakwaziyo ukuthi kuyini lapha esakhethela khona uJabulani Hadebe so kusimangalisile ngaye umuhle ukuthi kanti kusani khona lokho kade kusenzakala laphayana Yikho thina njenge CCC asting ubudlangudlangu thina besizikhampenela sizihambela nje lo mntwana manje sokumangalisa la ukuthi kanti njengoba laphana yikho lapha kethelwa khona ekusenzakalani njengoba yona iZANU PF yayingekho lapha
Alo ke ngukusazana Moli Dlodlo onqintisa kumela isigaba senkayi eSouth edale leSenate engoyibandla leCCC. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe loncintisa ukumela isigaba senkayi South unkosazana Stars Mathethebe onguye omela lesi sigaba okwamanje edalele parliamente engoyibandla leZANU PF.
Hayibo ibugwala sebesesaba i-election u-23 August useseduzane sebequqa kayiti ngalelwa ukuhamba mina kojeki angithi ngingumuntu wenkayi ngumntwana wenkayi ngikampena enkayi njalo ngisese ngu-MP wenkayi kuze kufike u-22 August a day before elections ngihamba all over ezimfeni ngihamba siyabona abagulayo ngihamba ngibona izihlobo zami engizalwa lazo khonapha enkayi phela angithi mina angisuye lowana missing MP ngingu MP otshona labantu ongena ebantwini ngizizathu ezihlukene so obone imota yami kumbe obone mina angethuka ngachaya luvalo okokugebha isikhathi sokugebha ngiyasithatha ngabhishuwayo sokutshona ngigebha lukuvalo nje sebese sabi i-election angithi bayadinga izizathu eziningi-ningi zokujustifya ubugwala babo kakungisibindi ujabulani sihambe ku-election u-23 August sefikile seseduzane kungisibindi ndoda asambe mfowethu siye kuza ukuthi abantu bathini siza kuzwa abantu yibo abazasilamula mhlaka 23 August uyekele ukububanga umsindo.
Ungasitshela ukuthi umkhankaso wakho uhamba njani, ulethemba na elokuthi uzanqoba kukhetho?
Hayi, umkhankaso uhamba kuhle. Enkayi South asikahlangani lesimo sokuthi kumbe kulokulisana. Siyabingelelana nje ngidlula phamba kwenzololo nyamtshayeli huta owezaphu kuyabingelelwana hhayi ke layo uhadebe hhayi sihlangana nje sihloniphane nje sikhulumisane asila problem thina enkayi South uqiniso kukampenwa nje kuhle kampenwa kuhle okokuyina asonto umuntu angazazi ukuthi ngizawina hhayi ngitsho ukuwina phela angithi ababusi babekwa ngumlimo. Ukuwina ubekwa nguNkulunkulu osekhaya ezulwini. Nguyokwaziyo ukuthi ngubani okufanele akhokhele abantu bakhe yena umlimo. Kodwa ukhampena zonkeni siyakhampena nje. Akulunga laxitsha lo khampena ongalathuba lo khampena sasikhampenela kuhle. Akula problem.
Lo ke ngunkosazana Stars Mathethebe omela isigaba senkayi South edalele phelamende engoyibandla leZANU PF. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. MC manje sikhangeleke eziphume kuHerald. IHerald lodaba lokuthi inkampani yaqatshwa ukulungisa umgwaqo osuka kobulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls uzathatha inyanga ezilithumi lanye ukuthi uphele ukulungisiswa. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi omela isigaba seNorton edalele parliamente ezimele uMnumzana Themba Mliswa useyazise ukuthi uzancintisa ukuba ngumongameli welizwe ngomnyaka ka-2028. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 balaleli lani basakaza ayisalibonani bakethe mina ke ngilibingelela ngosizi lolo esilidalelwe ngumfana lo uJamis ngumlilo ke lo okhulumayo enkulumane. Ah, manje lapha mfana nami sicela ukuthi usitshele ukuthi senza njani sivota njani njengoba ubulawayo usumthengisile. Hawu, ithengisile ubulawayo umfana nami, asisakwazi ukuthi siyakwenze njani. Ungayisola izano, but izano ungayisola wena lapha uzirethile waqeda ukuzirethe wachaya on goal. Wow, umthengisile ubulawayo. Indaba ye Supreme Court ihlukanani layo ona wena stele away forward ngoba iSupreme Court azozele iwini la uyakwazi lo ukuthi azozele iwini appeal eSupreme Court. So akusitele away forward ndoda, manje right sivotela bani amasitha ahambile wonke ngo-3 angu-3 vela sehambile ngoba awakhontestwa ngakulivini opposition ekhontesti le asekuzani izano edingani kobulawayo. Uyabona manje ukuthi manje uyifakile izano kobulawayo, usuyifakile and ifakwe nguwe. Iphathi bani Chamisa engela ama-structures, iphathi bani engela leadership, u-leader okhona lapha nguwe kuphela, nguwe o-leader ama spokesperson zakho bangapho tenda ibithi bangaphosh mencuku bathathele bonke amandla kona owenza ukuthi bangahambe emaralini akho vele it speaks volumes.
Sibingelele enkundleni. Sizile basakazi. Ukuvinjwa kwabantu abayi-12 abe-CCC. Kodwa ke basakazi, mina into engalitshela yona kumbe ngithi bantu baseZimbabwe, bantu bakobulawayo, konke lokho okwenzakalayo kungamaqhinga ezano, kungadanisa kakhulu ukuthi phezu kwalokho okwenzakaleyo lina bantu be-CCC likothola futhi selisikwa lodwa, ngoba ukulwa kwenu lodwa kuyindlela yokuqinisa izano leyo. Lina hlalani phansi liphume lesisombululo sokuthi kambe makunje lingayenza njani ukuthi liphume kule inkinga eliphakathi kwayo. Kodwa lingaqala ukulwa lapho-ke izano liyinikeza amandla, ngoba yiyo indlela esebenza ngayo. Siyalicela abantu bakithi lingalahlekelwe ngelinakho ngento nayo, kuyindlela nje yokuthi khona belidide ingqondo. Funda nina abantu eliphikisana la ukuthi ngabantu abanjani, indlela lizaba layo, isinqumo lizaba laso, lizaphumelela.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga, sibingelela abalaleli. Ngithanda nje ukubuza ubaba uChabango lo obeyisikhulumeli se-CCC esenkantolo ngale ukuthi inkantolo isivalile ukuthi ama-MPs awe-CCC akonteste kube izano kuphela yona. Ngendlela akhuluma ngayo ukhanya ngani kukhona yena akwaziyo asifihlela khona, kodwa mina ngibona ngani akwaziyo ukuthi usethengwe izano, ngoba ngabe kathengwanga izano angeke ngelast minute ezwakale sekhuluma kangaka ngento la obephakathi wayo. Yena wenzeni, ubekuphi ngesikhathi bephuza mbe uyoye sevuma ukuthi baphuza ukufaka amaphepha, wayekuphi besehluleka ukuthi bebonisane izinto zona ezena sezisola manje ukuthi yena usebonisa ukuthi usemeceleni ke usemila phambi, ngoba yena ngabe usola into la azibona ukuthi uphakathi wayo, ngabe wayesola kusese lesikhathi bayi so umuntu maye kuthengwa izano kayekele ukukhuluma ekhohlisa abantu. Ufanana ngincamatshe lalaba kade bezenza abe MDC laba obonabo odube bonaba labo lokhu njeni laba sebuyele kuzano labade bengabe MDC laye kabuyele ngokuthuthu.
7 linjani bazali bami, ayithina siyaphila. Ngizathanda ukukhuluma kancane lapha kakhulu ngesehlaka lesenzakale kobulawayo mabandla esi-CCC. So mina bengithi lokho kwenzwe izano ukuthi ukuthi abantu be-CCC babhane kumayama empila ayi-12. Bengithi abantu bakobulawayo ngakuya ngami ngoba bevota nxa kuthi ungazange waphumelela babiselwa bangayivoteli izano, bavotele at least izaphu kuze kubonakale ukuthi bona hayi umbuso wezano kawukho kibo, wavele awukho awuhambisi kahle izinto elizweni. Sesidiniwe ngamanga, esiwatshelwa imihla ngemihla yonke lokhu esitshelwa amanga. Kuze kube nini sitshelwa amanga sivuma? Hayi bo, abantu laba ke baguquke shuwa batshintshe sibili kakhulu, ngoba labo umuntu nxa kutshintsha kuyake kubusa umuntu waseZimbabwe futhi umntwana ozala eZimbabwe njengabo bona omnanga kwabezala eZimbabwe. So akutshintshe, ahambise ilizwe libuyele endleleni yalo yakudala. Ngiyabonga kakhulu okukhuluma ngosifana, kodwa ngibuhlungu into eyenzakelwe ngokumenemene bezana. Ngiyabonga kakhulu, ngisebutshana ngokuhlala.
Ngiyabonga Studio 7 ungena kuleli hlelo lami ngilangelana namhlanje. Abantu bezanuphefu lizama usihlonipha kakhulu. Kuleli lizwe siyahlupheka, amarodi ethu afile. Khonapho bakhuluma khona ukuthi ilupane amarodi afile, abantu bathwele nzima, izimota azihambi ngenxa yamarodi. Bona bathi siyalungisa 40 years, kabanike abanye ichance please, kabanike abanye ichance labo beke sike sibona abatsha. Noma inkomo ungayibona inkomo isibandala esibayeni, uyabona ukuthi hayi ngcono ngiyikhuphe inkomo le kumbe ihlale njengalini. Ubophe ezihambayo, asibophe nezihambayo. Dedelani lathi abancane sike siyibona ukuthi singayenzani. Nani bantu hlakaniphani, unganikwa nje isikhipha suhlanya suhlanya, unganikwa nje kumbe irayisi suhlanya suhlanya ngerayisi nje. Hayi sihlonipheni bantu, sike sibona ukuthi siyenza njani. Sithwele zima thina bancane, 40 years ungasebenzi kuzima lokho. Cela ukuthi lami ngike lingize lapho lami vele ngishiseke kakhulu, lingize ngize ukuhlule ukuthi ngakhuluma sithini, ngoba thukutheke kakhulu. Zondile siye ngenkulumo lezi esikamnanga kwalesi
emsakazweni kaStudio 7 elinjani basakazi lonke labalaleli. Hayi siyabonga izindaba. Uyazi ukuthi into ekhona emakhaya into esemakhaya njengamanje abantu bathakazelela iZANU-PF kuphela. Hayi abantu bayithakazelela iZANU-PF kodwa akula nto ezayitshiyela abantu iZANU-PF. Abantu bayahlanya mpela ngeZANU-PF, ungakhuluma kuphi ngezanu emakhaya lapha. Hayi kungathi sibili usubaphoxe kwenye indawo, kodwa bekhohlela abantu ukuthi abantu babo bagcwele ekhaya ngenxa yezanu. Kanti abantu badingani vele kuzanu kahle kahle. Abantu kabatshele iqiniso ukuthi izanu kahle ziyabanceda ngaluthi abantu abantwabo badutshule emagoli bagcwele umhlaba wonke ngenxa yezanu. Kodwa ekuthola umuntu omdala labantu abake basegoli laba afayo kona legoli ehlanya ngezanu, izanu izamnceda ngani? Siyabona.
Njani msakazi, livuka njani? Mahlengi okhuluma ngolapho kobulawayo iphumula emadonkini. Laba abantu njengoba becampaign kangaka beforce abantu ukuthi emaralini abo, kuthiwa khona ungayela ukuhamba kuzothiwa ngwe-tipsi. Yingakho ubona abantu emaralini akhona kugcwala. So into leyi bayenzela ukuthi ma sibe rika bathathe bona buyani ubufakazi bamavidiyo lawana amele zithombe zona ziyana ukuthi besinabantu ade besisapota abaningi. So yikho siwinyile ukhetho. So i-system abayisebenzisayo yi-propaganda yabo. So into leyi ngicabanga ukuthi izosilimaza iminyaka eminingi kakhulu. Lokhu-ke kusenzeka izinto abantu bengavuki ukuthi bayalimala, ngoba manje ilizwe litshona phansi. Abantu baphumile bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe, bahawula bahluphekile. Izwe yalila mali yayo, imali yani yayikhona eminyakeni edlulileyo wabo 1990 something, ayikho manje. Bayehlule ukutshela abantu ukuthi bayiletheni. Abantu bona besisafunda thina, sasiholiswa amabhuku mahare. Manje bayehlule ukutshela abantu ukuthi uhlelo lomtulo liyana luvalwe yini lubuyani. Now amatitshi umgabe phuma ehola 540 US dollars, bona bayehlule ukuholiswa amatitshi. Manje maholiseholo kwalatitshisi into engelanceda udodoto ezibhedlela kula mithi. Manje namanesi ayithilizwa ayezama impilo ngaphandle kwamayama ezibhedlela. Kubolile kuyanuka yonke into, akula nto i-right. Amadolobha abolile anuka manje, kugcwele udoti emadorobheni, akula nto i-right. Maye ma usesibhedlela ufika balela ikotation enganto uyi-hardwa khonapho nizama ukuthi uyathola usizo ezibhedlela zikahulumeni, but zi-aim to fika onse ukhiphe imali. Awuma ungenamali uyafa, awuphume uphile esibhedlela. Ezibhedlela zamanje izibhedlela ezinkulu ompilo. So now ulokhu uqhubeka uvotela umuntu ekubamba ngamandla ukuthi emaralini akhe engayifuna ukulungisa zonke lezi engelayo impendulo yokutshintsha sonke lesi simo. So ngicabanga ukuthi sisenkingeni ezilonge ezisilokeiwe abantu besalandela lawa amakhehla lawo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, oyengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise imali edlula izigidi ezingamachumi amane US $40 million kunyanga eziyisithupha zawonalo umnyaka ukuzivikela kumacala ambalwa awetheswayo. Inhlanganiso ezimphathisayo zibikwa zibuthelele imali le ivela kubasekeli bakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini. Saqala ukumbuza ukuthi kambe amacala kaTrump azamphazamisa na ukungena kukhetho.
Yebo kunjalo, siyananzela ukuthi amacala kaDonald Trump ayahamba sibi. Angazi ukuthi mhlawumbe likhona eyilo elizamkhipha ku-presidential race. Kodwa yes, uyakhanya ukuthi lokhe le support khona kuma-Republican ngendlela yokuthi abantu bakhona vele wena bafuna ukuyenza intando yabo. Khanya lokhu bemsupporta sibili uDonald Trump. Kodwa siyathemba ukuthi mhlawumbe kuzaba necala elilodwa elizamkhipha ku-race kuma-Republican, kwenze ukuthi kutholakale umuntu olengqondo, umuntu ozafuna ukuthi ilizwe le-America liqhubeke lidlelana namanye amazwe lihlonipheka. Kodwa yebo, kukhanya ngani amacala amaningi engakwaziyo ukuthi yiliphi elizamenza ukuthi engavunyelwa ukuthi akhompithe ukuba yi-candidate yama-Republican.
Kodwa nxa sikhangele ucwaningo oluphumayo luveza ukubana uTrump enganqoba umongameli Joe Biden nxa ukhetho lungenziwa kathesi. Ukubona njani wena khona?
Yebo, khona kunjalo. Kulama polls laphumayo lapha lalaphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisamfuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of the Republican Party, bazabuya ngobuningi babo evote. Ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, lingasahlonitshwanga ubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavuma ukuthi uTrump aphendule. I think amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe bevota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlala lifuna ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholi engatsha kutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya. Kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo, ngokugogeka ayikho, ungcono kulo Trump esaba laye iminyaka eyadlulayo engu-5.
Hello-ke, ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-New York ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kasafunakali nguZulu ngitsho lebandla lakhe. Kodwa yena umongameli Mnangagwa uthi uselethe inguquko enkulu elizweni ebalisa amandla kagetsi angasacithwa mahlayana. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingaya ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30.